Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 9 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
yebo umhlangano ugcine abantu singavumelenanga, yabuzange kube lesivumelano phakathi kwezisebenzi kahulumende nohulumende. Ngoba ke esikubonileyo yikuthi khona imali elethwe nguhulumende ikhanya incane sikithi.
Izisebenzi zikahulumende ebezimelwe yi-National Joint Negotiating Council zihlangene lomqhatshi wazo namhla eHarare, zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo zithi azamukeli imali eziyiphiwayo.
Thina silaye siyamsekela umhlonitshwa u-vice chairman wethu, siyabe silaye icala lakhe leli mali ngena kusasa, so asikulahlanga ukuthwaba yabantu. Thina ukubona kwethu kala kusasa athi ngokwamadala ukuthi aqhulwe sathina njengemdudu ela iligala seisekutharesi.
Abanye abebandla le-MTC bathi baza kuma lomsekeli kamgcini sihlalo walo umnumzana Job Sikhala obotshwe namhlanje ekuseni phezu kwamazwi akhulume emhlanganweni we-Divita. Idolobho lakoBulawayo seliviki egcweleyo lingelamanzi ngenxa yohlelo lukamanisipala olokulungisa imitshina esitishini se-Criterion Plant. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izisebenzi zikahulumende ebezimelwe yi-National Joint Negotiating Council zihlangene lomqhatshi wazo namhla eHarare, zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo zithi azamukeli imali eziyiphiwayo ngoba iphansi kakhulu. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise izolo ukuthi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe, wakhuthaza lamabhizimusi azimeleyo ukuthi enze njalo ngoba isithi kusobala ukuthi athola inzuzo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta umnumzana Richard Gundane obesemhlanganweni wanamuhla.
Yebo umhlangano ugcine abantu singavumelenanga, yabuzange kube lesivumelano phakathi kwezisebenzi kahulumende nohulumende. Ngoba ke esikubonileyo yikuthi khona imali elethwe nguhulumende ikhanya incane sibili. Yebo balethe imali sibili, balethe isikhwama semali, kodwa nxa sikhangele isikhwama semali sangikhona izinxa sikhulunywa ukuthi ngama 30 million. Ungabona ukuthi izisebenzi zikahulumende zonke zingakanani nxa sizwala. Uyabona ke ukuthi lapho kuphuma inzuzo elutshwana. Siyavuma ukuthi okwakhathesi kasilawo amafiga sibili azachasisa ukuthi umuntu engathola malini. Kodwa thina nxa sikukhangele umuntu nxa ezathola imali engafiki ku-$100 kuyabe kungatsho lutho. So into eqakathekileyo ke yikuthi yebo ukukhuluma kukhona, lathi siyakuqakathekisa khonokho ukukhuluma, ngoba into yonke siyayibona ukuthi impumela izaphuma khonapho ekukhulumeni sesayile. Kodwa ke esikubonayo khathesi thina esimeleyo, thina mina ngikhuluma ngimelela ababalisi, yikuthi ubunzima obukhona khathesi imali eholwayo ethathwa ngababalisi nasikhangela ukuthi bangayengezela imali engafikiyo ku-$100 kuyabe kuyimali encinci encane kakhulu. Kumele ukuthi uhulumende asinde imali ezalingana le poverty bottom line, le cost of living, i-living wage yedingakala khathesi.
Kuyini okulandelayo? Lizahlangana njalo yini lo hulumende licubungule lolu daba?
Ye, i-way forward yona leyo ukuthi thina sesibuyela ebantwini bethu kuzisebenzi sisathole ukuthi hhayi umhlangano kade siwumelele sikhulumile, impumela yangikhona yiyo leyo. Labo futhi bayasilumila nto labo bazabuyela bayekhuluma la ma-principles abo. So labo bayabuyela labo baqinisa ukuthi hhayi sifake sibuyele ukuthi ngisiye batshele ukuthi hhayi lina zisebenzi balivumangi ukuthatha imali leyo. yifute ukuthi sesiloko sikhulumisana ukwenzela ukuthi yonke into esiyilungise sikhulumisana.
Lo mnumzana Richard Kondane isiphathamandla senhlanganiso yezimtha sixoxela eHarare. Amanye amalunga ebandla leMDC athi aza kuma lomsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikhala obotshe namhlanje ekuseni phezu kwamazwi awakhulume emhlanganweni weBikita ngempelansonto lapho athe ibandla lakhe lizagenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kungafiki ukhetho luka-2023. Lokhu kuza ngemva kokuba abanye abebandla leMDC bezisuse kulokho umnumzana Sikhala akukhulumileyo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amazi kaSikhala eyamukelwe ngemibono etshiyeneyo uhulumende esithi ajojozela udlakela elizweni. Kodwa isikhulumeli sebandla umnumzana Daniel Molokeli uthi baza kuma loSikhala lapho ethonisiswa.
Thina silaye siyamsekela umhlonitshwa uvice chairman wethu, siyabe silaye icala lakhe leli mali ngena kusasa, so asikulahlanga ukuthoba yabantu. Thina ukubona kwethu kalacala bathi ngoba amadala ukuthi akhulume, but thina njengemdukela iliga lasesektari wethu onalikonekekelaye namsekisana and kusasa futhi sizavukela siyangisapa.
Kodwa abanye baveza ukukhathazeka ngamazwi kaSikhala besithi ujojozela udlakela elizweni. Ilunga lezanu PF MLA Chegutu West umnumzana Dexter Nduna uthi lokho akusiko kwakuqala uSikhala ekhuluma amazi anje ejayele ukuwatsho edayele eParliamente, kodwa ke eParliamente uyabe evikelwa ngumthetho.
Uyabona Secretary for Information Comrade Simon Kaya Moyo ezanu PF ufakile umbiko othengisa ukuthi hayi inkulumo enje njengale ekhulunywa ngoSikhala ayilunganga. Yena vele nxa khangele inkulumo yakhe noma eParliament yakhulumi indaba ezingelahlonze, but eParliament uyabe sithi yena ule community ayinikwa i-standing rules and orders protector, but nxa sokuphande ngale hayi le kuyi-insider i-violence uzama ukuthi agenqile uhulumende.
USikhala ubikwa ebizwe ngamapholisa namhlanje eHarare Central Police lapho ahambe khona ekuseni ebhekezelwa ligqwetha lakhe umnumzana Obey Shaba lapho afike esethethwa umlando wokuzama ukugwenqula uhulumende owakhethwa nguZulu ngendlela ephambana lesahluko uSection 26 somthetho weCriminal Code. Igqwetha lakhe uShaba uthi ukhathazekile ukuphuza ukulungisisa amaphepha okusa uSikhala emthethwandaba okwenziwe ngamapholisa okwenziwe ngasathonisiswa namhlanje.
I'm with him for Law and Order Department, Harare Central Police Station.
Silapha e-Law and Order e-Harare Central Police Station. Kwetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende okungekho emthethweni. Sesiphendulile lokhu akwetheswe khona, sikwala, njalo sesilungiselele ukuya emathethwandaba.
So we are waiting for the police to put it out in order and take him to court.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthi uhulumende uyakwazi ukuthi uZulu uyafuthelwa ibunzima obuselizweni, ngakho ukubopha kwenze uSikhala yindlela yokuzama ukuncindezela kanye lokwethusela wonke umuntu.
Kutshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende kakatshintshi njalo uzimisele ukuba lokhu encindezela uZulu, ngoba uJob Sikhala into ayikhulumayo yinto esavela siyikhulumayo sithi Mugabe masigo. Uthangirayo waze waya ku-TV la ephume sithi Mugabe sizamkhipha by any means necessary. So lokho sokumangalisa kumbe sokuthi especially ngendaba kaJob akula, kodwa njengohulumende ofuna ukusebenzisa ama-tactics okuthi anindezele uZulu, njalo nje ukuthi afake ukwesaba phakathi kwabantwana bakaZulu ukuthi bangacabangi bangabi lomcabango wokufuna ukukhipha uhulumende.
Ukubotshwa kukaSikhala kulandelwe yimbiko yosekelwe enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezebulenjini ezigoqela uTwitter, Facebook lezinye ivela enhlanganisweni ezivela amalungelo oluntu ezigoqela oZimbabwe Lawyers for Human Rights zona ezisole ukuboshwa kwakhe. Usikhala ukhangele ukumiswa phambi komthethwa ndaba ngolwesithathu ngemva kokuba amapholisa ebelesidensi ukulungisisa ingwalo zokuthi athonisiswe namhlanje. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Idolobho lakoBulawayo selileviki egcweleyo lingelamanzi ngenxa yohlelo lukamunicipal olokulungisa imitshina esitishini se-Criterion Plant kanye lempompi ezidonsa amanzi kulesi sitishi esiya endlini. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zakoBulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngokuswelakala kwamanzi osokwedlule iviki, kukanti bezikhangelele ukuthi amanzi azavulwa ngemva kwensuku ezine njengokwethembisa kukamunicipala. Isikhulumeli sekhansili unkosikazi Mercy Sampofu uthi ukuhamba kwamanzi kubangelwe ngumsebenzi owenziwa esitishini se-Criterion Plant ngenhloso yokuthuthukisa ukuhlanjululwa kwamanzi ukuze afinyelele uzulu wonke.
Nxa yomsebenzi oyenzakalayo e-Criterion Water Treatment Plant lapho isigezisa khona amanzi anathwa izakhamizi zakoBulawayo, siyananzelela ukuthi iplant ibivalile kungala manzi aphumayo. Lokhu sekwenza ukuthi abantu abaningi, izakhamizi eziningi, zifike ku-7 days zingala manzi. Njengedolobho siyaxolisa.
Umnumzana Thembelani Dube unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association uthi ukuhamba kwamanzi isikhathi eside kangaka kuyingozi ngoba kungaqhamuka imikhuhlane yesihudo.
Sikhathazekile kakhulu ngokuthi amanzi alokhu engekho. Ngikhuluma nje ekuseni besilamawadi ango-13 akathi lokhu engakabi la manzi. Izakhamizi sezile almost 1 week ngoba amanzi la avalwe ngolwesibili abantu lokubekela amanzi. So kathi sikhangela ukuthi i-city council ingabe kuthiwa ibisivulile, and nxa sokunje sokungadala ingozi enkulu kakhulu ngoba sokungaqhamuka umkhuhlane wesihudo, sokungaqhamuka leminye imikhuhlane ebangelwa ukungiswelakala kwamanzi. Ezakhamizi zakoBulawayo Progressive Residents Association sithi i-city council next time nxa izakwenza into enje ngayibe lama contingency measures bafakayo ukuze abantu bakithi bangadubeki ngoba kathesi abasela manzi. Konke khona kutshengisa ukuthi iBulawayo City Council kayela ama strategies in terms of contingency measures nxa izakwenza into enje ngoba khona okubangela ukuthi bavale basitshele kusele almost 1 day ukuthi bavale kutshengisela ukuthi ngezindlela ukukhathala kwabo abakhathaleli kakhulu uzulu.
Umnumzana Joe Mabachi esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi sebethwele nzima ngokuswela amanzi.
Sikhathini sabantu uzathola ukuthi amalayini asakhona lesikotshweni nalezo zikotho zangikhona amanzi aphumi ayasawazi senzenjani. Besilathi singamakhala ukuthi mhlawumbe ngabe kuthiwa liyasiyenzela nje i-timetable kunje kunje abantu abethu besikolo bayabuya bengenamanzi benganathi manzi ngapha lathi asisakusagizwa ayi umkhuhlane izasithwalisa nzima.
Unkosikazi Abigail Nleya ongumzali uthi ukuhamba kwamanzi kubathwalisa nzima ikakhulu omama abalomlando wokunakekela imuli.
Kona sokuphazamisa abantu even in terms of ukuplana, phele belikhangelele ukuthi isikhathi elizavuka ngasamanzi mhlawumbe abe sevuyile. Lathi livuka ekuseni lithwela kula manzi, sokuthatha ukuthi omama baqale bayedinga amanzi ayalayinelwa eziboraneni ngoba kuba lezinye iindawo futhi abantu abahamba besiyathola khona amanzi lapho kubhadalelwa khona. For example, kuba khona amanye ama-church ayabe sithi khona you pay maybe 25 cents ibhakede elilodwa. Even lasema-toilet abantu abaseneliso ukungena kahle.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngohlupho olukhona olokuhamba kwamanzi osokuze kwedlule iviki kungelathonsi eliphumayo empompini. Inhlanganiso ezimele izakhamizi zithi okwenziwa ngukhansili akulunganga ngoba abantu sebesengozini yemikhuhlane yesihudo, njalo kuyadingeka ukuthi nxa bethatha inyathelo elinje kusasa babe lamanye amacebo eceleni atshengisa ukuthi bayakhathalela impila kahle kabulawayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Eyita hola, mthoka komuhle. Mina ngingu Mike Hobe. Ngithanda ukulinxusa kuhlelo lwethu labasakhulayo olwethu iConnection esilwethulela ngolwesibili maviki wonke. Uhlelo luqala ngo8 bese lugciba ngo9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labasakhulayo abaphumelela okwamagama kwezamabhizimusi ababukwa la inhlanganiso ephumisa uluhlu lwabaphumelele ezwekazi le-Africa AFBOB. Abatsha laba bagoqela umnumzana uGilmo Moyo owenhlanganiso ePaperback Africa, njalo umnumzana uTerence Mathe owenhlanganiso eSouthern Incinerary Services. Abafisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezo lo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebolenjini eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Hayi, mthwakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye bye.
Ngesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lephalamende lakwele Russia avote ngobuningi ngunyathela lokwethesa izijeziso zenotho eleGeorgia elake labuswa ngeleRussia eselahlobukayo ekuweni kombuso weSoviet Union. Ngalivoti amalunga aleli dale avotele ukuthi kuvinjwe ukungena elizweni kotshwala obugoqela iwayini lamanzi ahlanganiswa notshwala. Inhloko kahulumende kweleBrithani unkosikazi Theresa May uthi umeli welizwe lakhe kwele Melika lokhu elosekelo lwakhe lanxa ithule imibiko eveza insolo yakhe ngokusebenza kukamongameli Donald Trump lapho elobela kuhulumende wakhe encwadini ezigcine zivuza zatshabalala zasabalala ebulenjini. Lokhu kuzondise umongameli Trump kwayangisa inkokheli yeleBrithani kakhulu. Iningi lithi lilindele ukubona ukuthi inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa umnotho welizwe zingahlenga abantu ebunzimeni abathi babhekane labo obugoqela ukukhuphuka kwentengo yempahla amahlayana kanye lokusilela kwamagetsi amanzi lamafutha ezimota okuhambisa. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usanda ukuthembisa ilizwe ukuthi ukumiswa kohlelo lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kumaviki ambalwa edluleyo kuzaletha ububelo kwezomnotho welizwe. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi uthi uvumelana lo mnumzana Ncube.
Ithelo lalona seziqalile ukuvela lokhu ngisho ngoba ungabhoda izitolo nejikelele uyathola ukuthi intengo ziyehla lapha nalaphana. Ziyabe ziyehlanga ngokusuthiseka kwethu esikufunayo, but okusalayo umahluko ukhona. Intengo ziyehlile muva kokuthi kona sokufakwe lowo mthetho omusha. So in terms of amabhizinisi, I can say ukuthi kona kuyakhanya lapho esiya khona.
Omunye ovumelana lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Iqiniso, whether likhulunywa yizanu kumbe likhulunywa yi-MDC kumbe likhulunywa ngubani, liqiniso ukuthi vele lokhu sikubheka njengento esifuna ukuthi siyenze siqhubekela phambili. Kingaba khona-ke ukuthi ezomkhangazwe zeZimbabwe sizibheka zile kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga. Yikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabangele ukuthi ungalungiswa ezomnotho ezombangazwe zingalungiswanga sezokuntonta kwabantu bezana okwenzakala kusala ngeziyalungiswa.
Kodwa abanye bayakusola lokho ngoba besithi imali yama bond notes ayisebenzi ukuwoda impahla phandle kwelizwe njengoba eleZimbabwe lingazihiqizeli ezayo impahla. Omunye wabo ngumnumzana Edwin Ndlovu, ilunga lebandla leMDC.
Ukhanya obunzima buya phambili elizweni lakithi leZimbabwe. Ukhipha kwabo ke i-US dollar labo rand kakuncedanga lutho kuwesene situation ngoba abantu lokho besuphika nje akula bungcono esibubonayo. Bahamba kathese border ungenisa imota bafuna ubhadala i-US dollar imali nqabe sithi bona sebeyibhandle i-US dollar ke baqamba amanga ngoba bona uhulumende lokho ethatha ama-services akhe i-US dollar i-duty lokho ebhadala i-US dollar ababanjwa i-VID lamapolisa e-border lokho bebhadala i-US dollar lama-rates laba besithi asesehla e-US dollar le-bond kakwehlanga lokho kukhwela lokho ku-900 something i-US dollar lokho ku-50 something i-rand akula kumehluka kwehlanga lutho.
Umnumzana Chuma ugcizelela ukuthi okuqakathekileyo ukuthi abantu besekele inhlelo zikahulumende ukwenzela ukuthi zisebenze.
Into esidingakala ukuthi la yini ngabe siyasupporta into leyihle ukwenzela ukuthi kona umumwethu ube ngcono kusasa ngoba thina yinto esingakubulala konke lokhu ngokuqala ube yizinto idinga imikhuba yethu ama-black market rates nalana sezikhijima ezitaladini gari o-trade gold nakuwo-forced be arare ngale sezisenza kona kwana isukela ikuzivulana sodwa lokwana aso ukuthi lokhu esinawo omunye umuntu siyabe sizivulana thina sodwa. So sokufuna ukuthi abantu babe lombono wokusekela into le ukuthi ihambe ukwenzela ikusasa yethu ngoba lako futhi kuzanceda kusasa ngoba liyabona thina kate siyivile ama-export ebesenzima ukuba yenza ngoba ebeduma kakhulu ngenxa yokuthi kona into yethu yonke intengo ilinganiswe le-US dollar. So ngabe ukuthi uthi exportele iSouth Africa yona esebenzisa i-rand ile equivalent 1:14 when isebenza u-1 wangikhona ngapha so kusuka kube nzima manje singaba le dollar lethu so kuzaba lula ngoba lathi sebenze singena within i-commodities range nalantula siyabe sisirate imali yethu le-US dollar okusenza improve-ke ukuthi siqaliseke ukuthola i-foreign currency le esidinga kakhulu engahamba ngiyobhadala ozesa iyobhadala ofuyeli imphuphu yokudla nxa kuleli dlala njengakathesi kuvela ukuthi kuvela esinqulweni sona lesi esifakwe finance minister esokuthi kona asikhipheni imali ezaphandle isebenzise ena.
Usiba lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutya usethembise ukuthi uhulumende kaseyikusungula inhlelo mahlayana abantu bengakwazi ngoba yikho okubangela ukuthi abafuna ukuzotshala imali elizweni bengamthembi. Izakhamizi zebhinga zithi sezithwele nzima ngendwangu ezixhwalileyo ezitshona zigqekeza ezindlini lasesibhedlela isikhulu seBhinga District Hospital zintshontsha ukudla. Indwangu lezi zihlasela ikakhulu abesifazane abazithweleyo labantwana besikolo zibahluthunelwa yiloba yini abakuphetheyo. Izakhamizi zithi zihlukumezekile kakhulu njalo zithi sesiside isikhathi zidinga usizo kugatsha olubona ngezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kodwa zingalutholi. Untungamile Inkomo uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBhinga District Residents Association umnumzana Elias Sivanda wachasisa okuningi ngalolu daba.
Kusukela nzima lendwangu lezi sezingene emzini yaba ezindlini zabantu yenza ihlasela abantwana besikolo zibathathela ukudla amasetsheli amasababeki and kakhulu esibhedlela sibhedlela seBhinga ithiwa iBhinga District Hospital and nxa sikhangela ngokwakha kwaso isibhedlela esikhulu kumathunothi yonke kodwa sesibulawa zindwangu. Into engayitsho ngokuthi indwangu lezi zazivele zikhona eBhinga kodwa zazingahluphi njengakathesi. Kathesi angazi umbe kuyini umbe i-drought yini esenza ukuthi zibaleke egangeni zibe ebantwini umbe seziziningi kakhulu. Isibhedlela lapha e-District Hospital isibhedlela seBhinga yonke yi-referral hospital so omama abazitshelwe nxa sebezabeletha babuya khona apha bezohlala okwamalanga kumbe amaviki bemele ukuthi bebelethe kule ndawo esithi yispanga wodi lapha abahlala khona umama le ndawo lesibulewe indwangu and labuya lokudla kwabo njengabantu abavela emakhaya njengoba sizingena phakathi njengoba sibathathela ukudla and sibagijimisa umama la so sokuludubo olukhulu sihlaba ukuthi ngelinilanga sizathathela umama umntwana osanda kubelethwa kuyingozi enkulu kakhulu
zigijimisa abesifazana kuphela ziyabadelela kumbe zidelela lamadoda
njani asindwawo ngiphosile njengomuntu kutho ukuthi iyakhangela ikhakhile ukuthi lapha ngingawina kumbe ngingaluza so into esesibona udiwo olukhulu lisebantwini besifazane labantwana besikolo abancane akalutshwana sirithi uzuthiwa igijimisa umuntu oyindoda kumbe yamthathela ulutho
zingena njani ezindlini lapha ziyabulala amahwindi kumbe zingena ngophahla
zingena ngendlela ezitshiyeneyo izindlu eziningi njengezikahulumende ezedinga ngezakudala ama-asbestos ankhona amaningi akasaqinanga so zingagada phezulu kumbe zenza njani uyabona sizibhozi zangena endlini zathatha ukudla zaphuma kwezinye indawo ziphuma ngamawindi zingena ngamawindi so abantu ezindlini especially ezisedizane lesibhedlela lezindlu zikahulumende abaningi sebefake ameva emawindini ngoba indawo ziyangena
Umnumzana Elias Banda, ngumgcini sihlalo weBinga District Residents Association. Untungameli inkomo okhulume lomnumzana Christian Dube isakhamuzi sakobhutshe ePlumtree. Ngohlupho lezilwane esezihluphile ezigabeni ezigoqelwa lasakondolwane zona esezivulele inkomo lamadonki.
Hayi, kulezi suku baba unkomo ngathi nje kona kuthange ikhona ke kwabonakala imizila zisuka kuThekwane ziqonda kombimba mase zizasika emakhaya kombimba zaziphuma zangena isidak kusho ukuthi ngumbiko osuthole kubabudube onguranger cebisa abantu bakombimba ngaluthi special abathe ezinkuni benanzelele amavisi yakhona ngahle ngoko sikuzwileyo nje namhlanje kulamahlemhlemu nje wawukuthi ungani emlageni le kule nkomo ezidletshadletshiweyo so asikwazi ukuthi ekudletsheni kwazo ngabathi zibuye zivaleka kumbe kungayenzeka kulezinye ezifileyo
nxa ithe yadliwa inkomo Dube lathola ngamathambo mhlawumbe lokuzinyamanyana elenzani ngazo
wabu nkomo yikho la kulohlupho khona mpela ngoba sike sabe le nkulumonyana mpela kukhanya o-EHT laba abakhangela ngezempilo bethi hayi azifanelanga ukuthi zidliwe izifuyo lezi kufuneka ukuthi zenzwe njani zitshiswe ngoba iinyamazana lezi zingabe zilobhofu kodwa ke nkomo uyazi ke kithi usiko lwethu abantu abamnyama ukuthi ma ingabe inkomo mpela isifile khona kuyabe kutholile kulawo khalela khona lokho kokuthi kuyatshiswa yebo kuyabe kufanele kube njalo kodwa akululi ukuthi kungazwisiseka ebantwini bakithi ukuthi inkomo kayitshiswa hhayi eqinisweni siyadla
ungathi selilahlekelwe izifuyo ezingaki njengesigaba
baba unkomo eqinisweni ingingalitsho hayi irecord yakhona hayi isinkulu kakhulu ngoba laphana sacina sibale o-19 singakabali amanye amadonki kulo munye ubaba lapho kwamakhulela laye ungani kule nkomo ezintathu ngayazi lokuthi ezadlelwa ngakwaphela nje kanjalo so ngathi close to abo-20 something asikubeke nje sithi 20 something
lo mnumzana Christian Dube isakhamuzi sakobhutshe ePlumtree ubekhuluma ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 asenelisanga ukukhuluma labeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority ngalolu daba. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Izisebenzi zikahulumende zihlangene lomqhatshi wazo namhla eHarare zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo azamukeli imali eziyiphiwayo ngoba iphansi. Amanye amalunga ebandla le-MTC athi azakuma lomsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikhala obotshiwe namhla ngamazwi awakhulumileyo esebhikitha. Idolobho lakobulawayo selileviki lingelamanzi. Oliver Nelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.